Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lephalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba mahamba siko, kodwa kwezinye izikolo ifees balayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacathengelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF komrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwaluleyo sibili ongasapota into ezwayi-violence ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyaxazulula abantu, iyenziwa nto engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokulinde okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo wona employee services render, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lephalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lephalamende lakweleBhilitane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale ithemu uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obed Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba mahamba siko, kodwa kwezinye izikolo ifees balayo ngoba ifees bayakhulunywa ngayo last year yagazetwa yi-Hands of Government ya-approver. So angazi ukuthi njengoba ya-approver yayingake i-approve abantu bezafunda mahara, angazi ke njalo ukusasa kwalo tshintsho umbe kuzahamba njani. Kodwa okwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikolo esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikolo esinjenge-Chibila isiyachilaba i-secondary, i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esengisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. kodwa esikhiweni ngapha hayi abantwana abaningisibili bayabisile ekhaya especially ama private school vele kaungena ungabhatala nge school fees yikho ukuxotshwa khona kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya kuthiwa kufuneka school fees uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha abaningi abantwana ababhala ugrade 7 abangabhatala nge school fees izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo ye secondary so mbona ngani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili ngoba e secondary udinga indawo nge result ka grade 7 ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Lo ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela njalo zithi amapolisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaxabula kakhulu ogogo labo abangamalunga e-CCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili uPaul Kachiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya loludaba uNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Gejengendlovu onguye osungula lingqoqo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa yi-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza kwamuntu ongahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyakhe imbangela ye-political violence leyi iyangidanisa kakhulu ukuthi ipolazila lakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolazi kuthethi ipolazi kuyizinto zonezenza ukuthi lana abantu bebespirithi sokuzama ukuthi silunge lo mhlupho esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphutha engingakutsho ukuthi hhayi singathi bahlangani kakho kodwa lathi
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu njalo sibizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe lapho. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU PF. Kube akula ZANU PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo so yena njengomuntu okuPollard vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sililungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakupholadi kalibonini ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi na amagama ethi ayithethwa emuntwini la uthi usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngingazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba oweduma ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him, kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlala ithini njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba uduma oduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengopola sike sahlala phansi nomongameli ngiphendule umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Babu Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovusa udlakela kuthi kungumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo oziphembe ngodlane ukuthi ukuthi kanti yena ngubani sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Yilokhu okhoma ingcele kube injani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo ukuthi yakukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party obexoxa endawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflows because of abuse and bad government. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate at the same time. So it's contradictory.
Abantu vele bayayithola yini imali engako?
Bona vele batshelwe ngubani ukuthi abantu bahola ngama-US dollars in the first place. Because they've imposed local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually our informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our statement? They're going to fill in unregistered and unrecorded income, benefits. So, everything is just guesswork.
Zo imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30%. Imali yakhona enhulumende uyisebenzisa njani?
I mean, that's another stage, ngoba every government has got the right to collect taxes. So it's a question of whether they deploy those taxes equitably. But Now the regular equity which I want to perform and my US dollars. For instance, I'm a mine. It's the company a wholesale which actually charges the pay GM. But there is no evidence which there are enough people our whole formal which are one to go taxes in foreign currency. It's a very bad policy statement. That is based on conjunction. It's not justified.
Kuthi laba abaku informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukuba na kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was antivele kuvele EAT yani ephathelana nomntwana. Kodwa if you are self employed laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution baza kubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphuthisanga i-ITF tax certificate. So anti mina nini independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for whoever campus. If I don't produce EITF tax clearance, that chargeable, I have a charge withholding tax. So this thing seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed, but you are rendering service to a registered institution, that institution is the one that is under the obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongaku kuthaza kubantu abalaleleyo ngaso kubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax.
Phela mina inkinga yami which corner, the interior is already very hard. And so it is up to us as citizens to argue our case, even through constitutional court. We are among the highest paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So now we remember the electric poverty are coolest umuno to Elysia and the very consumption of the investment. The final thing to Kulumela, the Bank of War Womb Tate, Uti Archie, Ukulumela. So even the Tina feeling meeting about us if it's gonna open the internet is in the Yapina. Now it's cutting up with the money, I'm starting my lady to send the reason to age quality. So we need to Tina, if it is cooling up.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni lo gainer kumede side we studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke bakithi thina singapha ejonde bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicila imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasaphu kwadlula 200 so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu umuntu ocela angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali yena ecela abuyathi uyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi azikwazi ukuthi ucela okunjani khonoku so sizamnika kakula nto esinga yenza njalo besicele ukuthi kona nje imoto yakhe sithi yonifile hayi kula machayina lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lesi ende kula makhiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu bendaba yakwanisa ukukanika leyo mota le kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi ikanikwe khonapho ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo madodini corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuze sifundisiwe ke leyo corruption asazi ukuthi kona izaphila yini kumbeni kodwa hayi mbone bathi kade sisizala silukubekele kungabazukulu okungabantwana into eyitayitwa yi-corruption day. Siyacela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo, hhayi uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo bakithi, ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe. Sithwele nzima bakithi, siyacela uhulumende nansinda.
Mbingelele Studio 7, mbingelele abantu bakithi. Hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisana abantu bakithi madoda omama iqiniso libulali khala ngezano PF style aqiniso lathi ngiqiniso ngathi silala since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile. Umthwakazi ngathi uyabuka sisinthwa Republic Party khona amamela amakhansela amaphati asemashonaland ayefaka abantu babo abasishoneni la emathebeleleni. Since umthwakazi ikhona yakuphika lokhu sekutshintshwa izinto, izano PF la sifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo, i-CCC la yenza njalo kodwa sibe babengakwazi lokho, babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abanangqondo namatitsha nalelo bazokufaka amatitsha asesindebeleni emathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abanangqondo bakudlalwa ngathi umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto. So umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party, hayi i-CCC, hayi izano nesithi viva umthwakazi. Iqiniso lelo libheke la South Africa, i-ANC mayenze ubutsotsi u-EFF uzayibona kuphela, uzayiveza itsotsi lokho ukuthi bayenze ubutsotsi lapha. So ikhona ubona South Africa into zidonsa kahle ngoba kukhona umuntu oziphathe enje angavumi ubutsotsi. So lathi asiyibongeni umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi, asiyibongeni njalo siyivotele kumakhansela amameya. Bantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho, angifuni kuba mude. Ngiyabonga.
Linjani, linjani Studio 7, siyabulisa, siyabingelela, siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zichisa. Mina wami umbono bengifuna ukuthi nje ngithi kubantu bakithi, ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe. Sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na, kungenzeka sigxeka bona bana bantu kathi abantu abayinkinga yithi thina bantu, ngoba thina yithi abavoti bakhona, yithi abavota. Kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla lakithi? Kunje singaba solo Joseph Phuma ubelieve kawule angaphuma kuzanupf evulela khe ibandla uzamvotela na? Angeke umvotele. So laphana umuntu lwane usemsebenzini, usebenzela isisu sakhe. Bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha uJesu eZimbabwe, uyakhuluma khonoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola. Umakhupha uphumile wazimela, sambona njengenyama echileyo, wabona la ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyelile khonapha. Manje sizakhala futhi umakhupha abathengisi bafunani le? Kanti thina ithe sirongo, asizameni ukusupporta abantu bakithi, asinike nina ama-politician akithi ipower, sivotele amabandla akithi. Nampo umqondisi bazidinga thina, asimeni ngemva kwabo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngikhuluma igama lami nguJoje, khuluma ngiseBotswana. Ngilokudana kakhulu mangizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe. Lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la akhulunywayo, manga luhlaza athe joko. So kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now, but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana. La ngamaqhinga nje kumgceki ukuthi bazame ukudisturb ama-gathering abantu imihlangano, ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okuningi okuqondana lokuba sikhuphe le iZANU-PF. Lapha i-disturbance nje abaphezu kwayo. Lokhu ngikhuluma lani ngamazwi abuhlungu, ngoba hhayi bakithi sikhathele ngeZANU-PF, sikhathele ngomnangagwa, sikhathele ngamalunga eZANU-PF. Bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni, kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo ngubani? Bakuthatha ngaphi lokhu? Sebezenza bona onkulunkulu, kodwa labo bengabantu abafana lathi. Abayekele imikhuba yabo ebolileyo le, abayekele abantu bekhulula ilizwe, abayekele abantu bephume ebugqilini. Hayi ukugqilazwa, sigqilazwa ngabanye abantu. Mashona kuyini kanti? Kumangalisani kanti? Bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo, kanti vele bangobani? Abaphume, asibafuni. Lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi iZANU-PF, babhayi Mnangagwa, babhayi Chiwenga, bonke kabaphuma baluphele laba bantu. Kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele. Bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhela abantu, yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni. Amasobhuku ethi usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa ukuhlanganisa abantu kuyini vele ozakukhuluma mawusuphele usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwe amathoyilethi wayibona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja kabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
studio 7 nifuka kanjani zihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyimpile mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chrisigandi labo tanonongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from plumpt kuze kuyetisholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi kususele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angapha eplumpt kuzothi asetsholotsho kususela lapho aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma siripota ama-cases uyaripota ikhesi uhambe ulobufakazi umuntu lwana beyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebesithathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi zingathi mhlawumbe zilwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzawuthiwa ngwenalwana othenga inkomo ngenalwana othenga inkomo nkomo zakhona ezithengayo kazikuliwa noma singazama ukukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besechecadry park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo ezimbabwe siyabonga sibili ngadinwa qhubekani sisakazela kanti inews zami nalindithumezela zona ize kuseni sekuthe nya sokutheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezela
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp ukwezemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni lesoleda imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai
ngiyabona ngantwa izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khona apha empini yona le and they have not got anything iskepe eziningi have been sunk and things are not going his way so ungantwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi i Russia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a orthodox new year haya ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile
umbuzo wami wokugcina ubona njani impi le eqhubekayo kwele Ukraine iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana
give it I think until summertime ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impi le iyabe siphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngathi impi iyabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringayi ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.